akula nto embi ukuthi amaChina aze investor kumbe azisebenza elizweni lethu. But thina into esisehlule ukuthi sinanzelele ukuthi amasiko amaChina la wethu nxa sikhangelana lendaba inendlela yokusebenza asisebenzi ngendlela efanayo. Thina ethu indlela ilobuntu, sithatha isisebenzi njengomuntu. Kodwa indlela amaChina asebenza ngayo uzathola izikhathi eziningi ukuba ngumuntu komuntu akuqakathekanga. Kibo okuqakathekileyo ukuthi usebenze kuzuzakale inzuzo yekhampani. Ukuthi wena ngokwakho njengomuntu esingakuthi ngesilungu yi-welfare yesisebenzi kumbi ukuphatheka kwesisebenza isiyonto eqakathekileyo. Kanti-ke eZimbabwe silayo imithetho. Into eyinkinga ukuthi akula muntu ofaka imithetho leyana ukuthi ilandele. So engathi kuyadingakala-ke eZimbabwe kathi esiyukuthi ama-National Employment Council esilawo abe nabantu abazabona ukuthi amaChina ayafundiswa ngokusebenza kwalapha, ayafundiswa ukulandela umthetho, njalo abephula umthetho bagwetshwe.
Abaqatshi laba ubone ngazani bangavuma yini ukuthi befundiswe imithetho yeZimbabwe?
Angikuboni kuyinto ezima. Mzana engena eZimbabwe eze-investor ukuze azuze i-investment certificate yakhe, kafakelwe imlayo eyokuthi ukuze uzuvunyelwe ukuze angene eZimbabwe uvule i-factory, kumele ube lobufakazi obutshengiswayo ukuthi ufundisiwe ngemithetho yezisebenzi zeZimbabwe. Ngibone ngazani ngaleyo ndlela kungasebenza. Ngoba kwakhathesi siphonga ukukhuluma nje sisole kodwa akula muntu oyenza ulutho.
Kodwa nxa usukhangeleke Sibanda okwamanje akula mthetho sibili ongababamba ubayenza ukuthi bahloniphe imthetho yelizwe leZimbabwe.
Imthetho ikhona engababamba. Into ebazima ukuthi izisebenzi eziningi zona ngokwazo kaziyi emthethweni zisiyabika ukuthi lapha kwasiphathwa kuhle. Zize zikhulume ngenxa sokwenzakele into enkulu kumbe intatheli izindaba seziphonge zahlangana lakho. Kwesinye isikhathi ungaze kuthole izintatheli izindaba uyefika ema-factory ufike udinga ubufakazi. Uzathola ukuthi akukho ozilisele ukuthi enzeni abunike lobo bufakazi. Yikho-ke iy'ndaba eziningi seziphonge ukufa nje.
Akusichathekeleke kancane nje ngomunye umthetho ongasetshenziswa.
Okokuqala, izisebenzi lezi ezingaphansi esingathi ngamanani managerial employees kulama-National Employment Council alezivumelwano esithi ngama-collective bargaining agreement. Izivumelwano lezi zile mthetho okusetshenzwa ngayo nge-industry nge-industry. So into eqakathekileyo yikuthi ama-National Employment Council abikelwe ukuthi kulo mkhathi ongalandeli umthetho kuthunyelwe u-designated agent aye kwenza lokhu yani okuthiwa yi-inspection. Angenza i-inspection aphenduke-ke aze kwenzani, azefundisa umkhathi kumbe umkhathi agwetshwe. Njalo ama-labor officer lapho kungela NEC khona, xa ngingaphosisi ngibona ngathi kule statutory instrument evumela ama-labor officer ukuya kwenza ama-inspection, ngibona ngazani inumber yayo ingaba ngu-154 but ukuthi ngiyawupha umnyaka kanisela qiniso. Ama-labor officer lawa avunyelwe ukuya inspector ama-factory ama-China.